yabuhlatshelwa ingoma ebezihaya utshamisa okulapho amapolisa abehanqe iHarveyfield beqale utshaya itoyitoyi besehla lokuqansa ngomgwaqo uNelson Mandela njengendlela yokwethusela abalandeli be-MDC azobangenela ebabhaxabula. Omunye wabatshayiweyo kodwa ongathandanga ukubethwa ngegama osengugogo oleminyaka engamashumi ayisikhombisa lane ulandisa ngokumehleleyo.
Hayi, kasifuni lokho kwenziwayo, sifuna ukuhlala kuhle thina. Lokhu konke akasisakufuni thina ukuthi sitshaye ngabantwana abancinyane labo. Indoda yanazange iyitshaye mina, itshaye lo mntwana omncinyane ngokuthi ngimthulisa. Ule mvume yokuthi angitshaye, angenzanga lutho kanti ngitshayengani lebhegi lami ngigqoke kuhle, ngiyazihambela ukuthi sukungitshaye izibulo zami. Yenzeni? Susuke endlini lo six, kasidlanga lutho, mbuya lapha edolobheni. Senhlangana lokutshaya.
Ingcwethi kwezombusazwe labalwela ukulondolozwa kwelungelo loluntu basole kakhulu okwenziwe ngamapholisa abhaxabule alimaza abantu abalelungelo lokubuthana belalela umkhokheli wabo bengaphatheki kudlakela. Omunye walezi ngcwethi ngumqondisi we-Media Center uMnumzana Ernest Mzengi.
Sobala ukuthi ilizwe lisedubona olukhulu. Ama politicians, they don't tolerate dissent. Ukulumende is not prepared to have the people wekuluma lokho abafuna ukuthi wekuluma.
Okuyinto esekelwe ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu uMnumzana Charles Nyoni.
Into edanisa esiyinikeza umkhulumeli wethu walapha seZimbabwe nxa sikhanya etshaya abantu nje abantu abafuna ukuzulamela umuntu ekhuluma, akulandima akunana akulandima ukuhlukuzwa kwezinto. Kodwa uhulumeni uzimisele nje ukutshaya abantu kwaze kwajikwa ama-teargas, omunye umama watshaya waze waqamuka unyawo, kathe selimhambisile e-CSD ukuthi ayothola usizo. Ngale ngakufesta abantu ade bezihambela ngebhizinisi labo, abantu ade bezinto engakwazile ukuthi kwenzakalani eHarare, sebetshayiwa nje balimala. Omunye usisi uthi yena ubezofaka ama-CV yakhe uvela le Plumtree, vele kakwazi ukuthi kwenzakalani eHarare, but wasephonge ukuhlanganisana nje nokutshaywa, watshaywa walimalisana.
Lanxa engasalitholanga ithuba lokukhulumisana nabalandeli bakhe sebetshaywe ngamapholisa basabalala bebaleka, uJamisa utshele intatheli zindaba ukuba laye umangaliswe yikwenza kwamapholisa ngesikhathi umbuso kaMnangagwa uzithi ngozimisele ukusebenzisana lokulalela wonke umuntu.
The police officers you see out there, they are all in the command framework. Why would you beat people who are at their head office? Is MDC a band party?
Wonke amapholisa ayilwabona phandle la agcwele umoya omubi wokulwa, bajelwa ngabantu abasemahofisini abo. Kanti ibandla le-MDC kalisavunyelwa, ibandla elingalifambelanga libe khona na?
Ukutshaywa kwabantu kwenzakala ngesikhathi umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa eyengena umhlangano wezamabhizimusi e-United Arab Emirates. Kumbiko awethule kukhathi lakhe lekulenjini le-Twitter, ukutshaya indiva lokho okwenzakale elizweni uMnangagwa engazange atsho lutho ngokutshaywa kwabalandeli be-MDC lakade beziqhubela imisebenzi yabo edolobheni. Kulimele abambalwa kusehlakalo sanamhlanje abagoqela ummeli weGlenview edale lephalamende uMnumzana Vincent Tswangirai, indodana kamunye uMnumzana Morgan Tswangirai, umkhokheli wakuqala we-MDC ibunjwa. Intatheli zindaba ethatha imifanekiso esebenzela inhlanganiso e-AFP uJekesayi Njikizana laye ubhaxabulwe ngamapholisa, kanye lesinye isiphathamandla sebandla uMnumzana Henry Chimbiri labanye abambalwa ababalisa ingane eleminyaka emibili. Lanxa amapholisa abelokhe enyakazela e-Harveyfield eyaziwa njalo ngelokuthi Morgan Tswangirai House, abasekeli baqhubeke behlabela. Ngimele isitudio 7 iseHarare, nginguMavis Gama.